sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngithathele lithuba ngibonga uJonga Kantemiri obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalithona njani izolukandaba ulamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngesonto mhlazi ku-9 enhlangula 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uMongameli Emmerson Mnangagwa uphenduke elizweni lamuhla evela kwele Russia lapho afike wasola amazwe angomakhelwane esithi ambambathwa ngele Melika.
Abacebisi labo kabawazi umsebenzi baba, ngoba nxa kunjani bekumele inkokheli bayihlomise bayinikeze amagama ilolonge inkulumo kube kuhle. Lanxa kulodweshu phakathi kweZimbabwe leZambia, udweshu loluyana bekungamelanga luqhamuke eRussia.
Umsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Kembo Mohadi uphinde waphosa waquleka njalo emphakathini izolo, okuveza ukuba usebenza nje isimo sempilakahle yakhe sibucayi.
Yikho kungihluphayo ngoba abantu bakubona bakwazi santu abantu uhluthwa ngilofana nomnangagwala endlela kulo mkhuhlane anawo lothiwe ngabonke boyithile abantu abantu akekho phakathi kwabo ophilileyo.
Kwezabatsha lamuhla sixoxa lo nkosazana Emily Ncube ophathisa abatsha kwelegweru. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uphenduke elizweni lamuhla evela kwele Russia lapho afike wasola amazwe angomakhelwane esithi ambambathwa ngele Melika. EleZimbabwe lisale selilesizungu. Esehla indizamchineni Mnangagwa uzichaye isifuba esithi nguye yedwa odabuka kuzwekazi le-Afrika obemenywe ngumongameli wele Russia uMnumzana Vladimir Putin. Kodwa iningi lisole amazwi awethulele uPutin esola eleZambia lele Malawi athi aqhelisa injongo zele Melika kusigaba sezwekazi le-Afrika. UMnangagwa uphinde waqhamanda lapho ebuzwa ngokuthi impisi zijeziswa njani, yena wathi zivalelwa ezihonqweni engazi ukuthi kukhulunywa ngabantu abayizitha. UMnangagwa ubikwa esebenzise indizamchina yokweboleka ebhadalwa imali ezinkulungwane ezingamadola eleMelika afika phose amachumi amabili US$18,000 ngehola linye. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula izombusazwe uMnumzana Jethro Mpofu.
Makuvakatshelwana kanjani amazwe kuyabe kufunakala idiplomasi, ipolitiki liyane yokukhulumisana lokwakhisana lokubumbana lokwenzani konke. Manje masokuzothukwa abanye kuthweza impisi njalo akhulume kubi ngenkokheli yelizwe elingcelelane layo, ilizwe elelembali ende lelizwe leZimbabwe langesikhathi sempi yenkululeko. Kusuka kube yikwahluleka lokuyana ukuthi kathi uzadiliza njani kumele wakhe, uzahlukanisa njani abantu kumele ubahlanganise, uzathuka njani wena kumele lolo ngenkulumo kusetshenzelwane. Ngikubone mina ngathi kwahluleka kupolitiki lokwanje.
Kuyini okungabe kwenzakele? Uyehlulekile yini ukuthi abamcebisayo bamcebise kuhle, kumbe vele labacebisi labo abazi umsebenzi?
Abacebisi labo kabawazi umsebenzi baba, ngoba nxa kunjani bekumele inkokheli bayihlomise bayinikeze amagama ilolonge inkulumo kube kuhle. Lanxa kulodweshu phakathi kweZimbabwe leZambia, udweshu loluyana bekungamelanga luqhamuke eRussia, bekungamelanga luvele egcekeni. Labacebisi labo bayehluleka ukuyibonisa inkokheli ukuthi hayi kukhulunywa kanje kukhulunywa kanje, loba zikhona ezinzima ezangemuva kumelanga ziphumele ebandla. Ingubo ezingcolileyo nasezichaywe ebandla kuyabe sokwehlulekile ukuthi ababusi babuse kahle njalo basebenze kahle. Kuyadanisa ngoba kusho ukuthi budlelwane phakathi kweZimbabwe leZambia kuzoba buhlungu, kuzoba lodweshu sibili olunzima oluyakwenza ukuthi impilo khonapha emazweni wonla ingabi mnandi.
Asithi ngamazwe amanye angani alo ndlela ehlukene ukubusa, ubona ungani obengaxotshwa umsebenzi ngubani la?
Hayi, yena umnumzana ukhanya ongathi hayi emsebenzini akaphathanga kahle endika kakhulu esingakubona ukuthi kubacebisi lapha simbona phele ehamba labo thivayo ehamba nabanye abantu abangazakaliyo lokuthi bakhethwa ngubani lokuthi bafunani duze kombuso mhlawumbe yikho kwenza ukuthi inkokheli le ingabi le mbono ecijileyo kungoba abantu exoxa labo abantu abayisekeleyo asibo bantu abawufundelayo umsebenzi njalo asibo bantu abawuqhashelwayo umsebenzi ngabangane nje amabhoxongwana labanye kule nkinga khona phane ukuthi nikathi indlebe kamkhokheli ikuphi ulalela bani uzwa bani yikho phela okwenza umsebenzi ungathi uyamehlula njengoba kunje ungakuthi uvakathele ilizwe elingangerussia kuyikuvakasha okuphezulu kangaka ubuso siyakhuluma ngesinyeyo ukhulume ngodwethu njalo uhlambaze ikwehluleka lokhuyana ikuba isahluleki lokhuyana
yona imali esetshenziswayo sizwa kuthiwa usebenzise indizamtshina ebhadalwa imali engange 18,000 US dollars ngehola linye ukubona njani
yebo ubuchapha phela bombane ukuthi kuyalanjezweni abantu bayahlukumezeka umnotho uyanyekinyeka esikoleni kunzima ezibhedlele kunzima lasempilweni zabantu ezindlini kunzima kodwa nansi imkhokheli iphapha ngemali engaba izigidi lezigidi lezigidi ebezingalungisa izibhedlela zilungisa izikolo zilungisa imigwaqo yabantu lokuthi umnotho nje onlolingeneyo uyafika ezakhamizini
Lo-ke ngumnumzana Jethro Mpofu ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. Njengoba i-Studio 7 ingasekela ihlangothi siphinde saxoxa lelunga ledalela Central Committee yebandla le-ZANU-PF umnumzana Joseph Chuma njalo omela isigaba sephelandaba chabalala edalela lephalamende.
Oqala umongameli ubhizi ezama ukubana ahuge wonke umuntu ongabafuna uba nobudlelwane lathi esikuthi ngesingizi i-engagement njalo le-re-engagement okutshengisela ukubana labo ebesingazwelani labo esake sazwelana labo kudala kulesifiso njengelizwe lakithi leZimbabwe ubana sizwelane lo muntu wonke singabi lo muntu ongabe eyisitha kithi yikho kuthiwa kona leaving no one and no place behind okutshengisela ukubana asifuni ukuthiya umuntu njalo asifuni ukuthiya indawo emuva ekuthuthukiseni ilizwe lakithi ngakho ke umongameli lokhu akwenzayo ukwenza ngenkumbulo yona leyo ekulungisisa ubudlelwano bethu lamazwe nje jikelele wonke leyo empisi nxa ungakunanzelelanga njengoba bebekhuluma in parables la ukuphendule futhi kudle in parables bana hayi thine zethu sizigcina kuma game park ethu ngacho nje kulinganiswa lokuthi khonoko ngabe kutshiwo khona ngale la khonoko kungaqathekana ukubana vele izinto ezingamelanga zihlale emphakathini zimele zidingile indawo yazo lapho ezihlala khona so akula ukuchamanda angabe ekwenzile uphendulela in parables njengoba nje udaba lwakhona belufakwe in parables
abanye bathi ihambo zikamongameli ikuchitha imali nje kuphela ngoba kusetshenziswe inkulungwane lenkulungwane zemali yokuphapha okuthiwa i-rental ama indizamtshina lezi asebenzileyo bathi kuchaphaza imali ukubona njani wena lokho
nxa ufuna ukwenza imali ufuze ukhiphe enye imali ukuze uyenze enye imali akula ndlela akula mhlolo ongenzakala ubana uzihlalele nje ubone ususenza imali ngaphandle nxa ususebenza izinyoka lokunye okunjalo okubisa imali kodwa even lakho khonoko futhi ukuthi ube nayo inyoka leyo uyabe usebenze imali ulanda lapho kulabo abakwenzayo khonoko mhlawumbe labo bekuhlawulise futhi ubana usuthola inyoka ezakwenzela imali ngakho ke akula nto ongayenza engawunika imali ungakhiphanga imali so umuntu othi umongameli nxa ephuma esiye emazweni lawa udlalisa imali ngumuntu nje ongafuni ukubona intuthuko lokuphumelela kwelizwe lethu leZimbabwe ngoba andubana ukuthi sithole ukudlelana lokusebenzelana labanye abantu kusafuze kube khona ukuhambelana lokukhulumisana ukwenzela izinto ziyenzakale ngakho ke usuka kwamongameli ephuma esiye ezindaweni ezijiyeneyo kumqodo ngoba yikho okuzavula amasango okuthi sikwanise ukubana siyenze amabhizinisi lamanye amazwe khonokho okutshiwo ngebala lokuthi engagement and re-engagement ukuvula amasango, ukuvula izimabu bana kukhululeke ukuthi sisebenzelane labanye abantu.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga ledalela Central Committee ebandla lezano PF njalo emela isigaba sephela ndaba chabalala edalela eParliament. Ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwabulawayo. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohadi uphinde waphosa waquleka njalo emphakathini izolo. Abanye abathi kuveza ukuba usebenza nje isimo sempila kahle yakhe sibucayi. UMohadi oleminyaka yokuzalwa eyisikhombisa lane engamachumi ayisikhombisa lane 74 uke waqaleka kunsukwana ezedluleyo esemphakathini. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazwe umnumzana Cassius Jays Simanampofu.
Into njengale into emangalisayo kakhulu ukuthi abantu abanjengalabana bona phela bengabantu abaphuma besiyakwela kwamanye amazwe bebuya besenza kanjalo, kodwa iqiniso likhona ukuthi impilo yabo bona ngwabo abaphilanga. So into eyisimanga ukuthi kathi kubangelwa kwenu ukuthi umuntu uma ebona impilo yakhe ingabanga kahle aqhubeke esebenza phambi kwabantu esezinto njengalala, angasi isimanga sesenza ukuthi bangadatha umhlala phansi baphumule nje bathiye lokhu, ngoba isikhathi sesiside esebenza uMohadilwana sesiside isikhathi bese uhulumende obani ngangumuntu nje ocabanga ngawe uyathiya lokho ngoba uyaziyangisisa nawe ngakuthi akuwezi izinto ezinjengalezo phambi kwabantu.
Lisikhathi esikhona kathesi sokuthi sizafika isikhathi sokubana umongameli Emmerson Mnangagwa achiye isikhundla ngoba amahlandla kamabili asenele. Ubona engaphiwa yini isikhundla ekhanya engumuntu ozigulelayo?
Amachance okuthi akhokhele izwe mancane kakhulu, loba nje ngaloba kuthiwa ngumuntu osithi uphilile uziphilele wona amachance angikhona abe mancane, ngoba iqiniso likhona ukuthi i-unit le abayenzayo ngo-1987 isehla ngothini oluyi-1. Umuntu omele akhokhele ilizwe uyakufanele abe yi-former member ye-ZANU-PF, i-ZANU-PF yakuqala yakudala kamgabe lana yama-80. Laba bantu ababuye bezojoyina i-ZANU-PF bebuya kwi-Inter Court bezivela kuZaphu, ungathi akubonakali mantu bangaliphathi ilizwe bangaliphiwa lawo mandla bangaphiwa odwa khokhele ilizwe. Lakhona kathi esize ngoba sizabe kukhuluma kakhulu ngokuthi uthi wengwa ngiyomfana into abe ngu-vice president, bese sithi ke thina manje nge-scenariority ekhona uthi wengwa yes ungu-vice president kodwa-ke bathi bakhawunti abe ngu-president uMamnangagwa ephuma, sesithi na nge-scenariority ebikhona uMohadi bephambili. So kuyisimako kanti kathi kubangelwa kuyinti ilizwe ukuthiwe liphathwa ngabantu ababekuzanu yakudala kodwa kuthiwa kune-unity akhona. Ambonti leyo chance angayithola lesi nokumelani lokuthi uphilile owakabhilanga kodwa angeke bamphele iyo chance.
Manje ngokubona kwakho kuyaba kumele yini inkokheli enjengaye uMohadi iveze ukuthi hayi mina ngilesifo bani emphakathini njengasikubona kwenza kwamanye amazwe?
Ye, kufanele kwakhawunti akuveze ebantwini noma engakuvezanga kodwa achiye umsebenzi, kodwa-ke mayethe engakuveze ebantwini bekungaba lula ngoba sikhangele umuntu onjengouThokozani Khupha engu-vice president ye-MDC veza khona ukuthi yena ulo mkhuhlane othile omhluphayo abantu bamsekela ngemthandazo bamfika la kulalokhuyana, ngoba imikhuhlane yonke yadalwa phela noma ngabe umkhuhlane wezicazi noma umkhuhlane wani akaphume egcekeni athi uthi nginalokhu yikho kungihluphayo, ngoba abantu bakubona bayakwazi bantu abantu hluthwa kuyilo fana nomnangagwa lenjela kulo mkhuhlane anawo lo thiwenga bonke boyi-3 abantlawana akekho phakathi kwabo ophilileyo. Uthiwenga imini yakhe yavuvuka iyesabeka umnangagwa layo ulokunye okungathi akuzwiseki ngaye bonke baya.
Lo ke ngumnumzana Cassius Jays Simanampofu olandela izombusazo ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Okwamanje sengilithiya izandleni zika Tabuka Ncube.
Siyalambulela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTabuka Ncube. Namhlanje sixoxa loNkosazana Emily Ncube ophathisa abasakhulayo eGweru.
Ngiyangenza ukuthi ngiqale imagazini leli. Ngabona ukuthi kakhulukazi abasakhulayo babesenhlizweni yami. Ngabona ukuthi kungaba njani ukuthi ngingalami ngingavuselela ngiphakamise abanye abasakhulayo kakhulukazi emabhizimisini abo ukuthi labo bebe bephunyiswa kumagazini beyaziwa kuba emphakathini okungaba kuhle futhi ukuthi ukwaziwa kwabo ikuphakanyiswa kwamabhizinisi abo abantu bazaqala ukubalandela befuna ukuzwa kakhulu ukuthi bathengisani bayenzani njalo ngabona ukuthi amanye amakampani lawa abasakazi kabanaki kakhulu abasakhulayo laba bagijimisa ukuthi bakhangele laba abasebethuthukile kudala so ngabona ukuthi hhayi indaba le ngiyaqala ukuthi sikhangele ngendaba yabatsha abasakhulayo kungahamba kahle njani.
Yiziphi indubo ohlangane lazo kusukusela ekuqaliseni imagazini le kuze kufike lapho osukhona khona?
Kwaba lokungayamukelwa ngamanye abantu emakampani entatheli izindaba. Kwangani kwakubahlupa kakhulu ukuthi kanti vele ukwenzelani. Babebuza ukuthi kanti vele uyenzani. Yiproject yesikolo yini le oyenzayo. But mina ngabatshela ukuthi hayi sengivulile inkampani. Umsebenzi usuqalile. Ngaba lobunzima obukhulu. Even lapho okuyenziwa khona ama workshops, ama meetings ngangibona ukuthi kabasafuni vele lokuthi ngibe khona. Kwaba kwanzima kakhulu ukuthi bekwamukele ukuthi ngikwenzelani. Mayefuna ukuthi engxenye mina ngibe ngivika kubo noma ngisebenza ngaphansi kwabo. Enye futhi indaba engahlangana layo le futhi engathi isesekhona futhi indaba yokuthi ukubhadala. Ukubhadala abanye abasebenzi bami intizeli izindaba kwakungelula. Even lakathi akukho lula but ibhizimisi hayi liyahamba.
Yiphi inkuthazo ongayipha kwezinye intatheli izindaba ezingabe zifuna ukusungula ibhizimusi sikhangela kakhulu abasakhulayo?
Inkuthazo engingayitshiya kwabasakhulayo abafuna ukusungula amabhizimusi ngeyokuthi uphumelela empilweni uzokhangelelwa phansi, kuza kuba njalo lamazwi okukuwisela phansi, kodwa wena kholelwa kuwe, kholelwa enhliziyweni yakho, yiba nesiqiniseko wena ngokwakho ukuthi usufuna ukuqala impilo entsha uyiqala njani. Ende futhi uma ufuna uyiqala ibhizinisi ungesabi ukuqala, ungalaleli amazwi angalunganga ende futhi angabuwiseli phansi. Uma mina ngikwenza lawe ungawenza.
Kusigaba sabatsha namuhla besixoxa lo Emily Ncube ologwalandaba lubizwa ukuthi The Wardrobe Magazine. Anganini ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo olivalelisayo ngutabaka Ncube.
Siyabonga Taboka okakathesi ke sizwe ukuthi uGibbs Dube usiphathelene.
Kuza masiko zulukandaba namhlanje silenduna uphuyana kona ngale ke ekezi babafuyana sakwamukela kuhlelo kwabo.
Salibonani mani.
Ye, so siyabona ukuba wakulo mcimbi omkhulu kakhulu elawenza ngeviki ephelileyo. Kambe wajoba kuhle njalo kambe abantu amasiko babona njani?
Ngicabanga ukuthi kwaba ngaphezu kwalokho esasikhangelele ukuthi kuze kuzakwenzeka. Umcimbi waba mdibili wagcina ususigabhela kwezinye indawo. Kodwa injongo okuvele kuyiyo eyamhla wosuku yafezeka ngendlela eyisimangaliso. Abantu bakithi bayakuthakazelela ukubona okwakusenziwe endulo, njalo nabantwana bayakuthakazelela ukufunda ngalokho okwakusenziwe endulo. Konke lokhu kwakubonakala ngendlela abantu abeza ngayo, okungasimuntu kwakuyinhlabathi. Ngaphandle kwalokho, nalokho okwakusenziwa ngabadala ababezile ababesitshengisa khona, nabantwana ababezile ababesitshengisa khona mhla wosuku waba kuhle ngendlela eyisimangaliso.
Ye, singathi-ke ongabe kwavezelwa abantu sibili ongabe kwavuselela amasiko ngabe kuyini nduna fuya?
Ingaye ngibambe into eyodwa kodwa ngibona into zakhona ziyasebenzisana ziyangenelana. Okokuqala, abantu bathakazela nje ukubona amakhosi akithi engeniswa enkundleni ehaya zimboni njengalokho okuvele kusenzeka kudala. Kungasimbongi nje kodwa kulibutho elakithi khonapha esizweni samaNdebeleni. La imvunulo okwesibili, imvunulo egqokwe ngabantu akenki ngiqale ngalibutho imvunulo yayigqoke libutho yayimvunulo eyayihle njalo eyayisikhumbuza ukuthi vele endulo sasiphila ngayo ubuhlobo bese kusiba imvunulo njalo eyabantu ababezile ababekhona abantu abadala angisakhulumi-ke ngabantwana abantwana bona ngicabanga ukuthi bahamba phambili kwedlula abadala kade abadala yikho sasikhanele ukuthi bazafundisa abantwana
singazibe waphumelela kakhulu ngokubona kwakho
ye waphumelela sibili ngendlela eyisimangaliso yebo phela angithi oluhambayo yilo olukhubekayo kukhona lapho esasenza khona amaphutha esikhangelele ukuthi ngesuku ezizayo siwuqondise ngoba sikhangelele ukuthi ngemva komnyaka senze umcimbi ozabe ungesigaba kuphela uyakuyilokhu zayishifuyana culture festival so sicabanga ukuthi amaphutha wonke esawenzayo yiwe sathi sizame ukuthi siwalungise sithinxa sesikhangela phezulu sesilungisile okwasihluphayo mhla wosuku
ye akubhalelisa uzulu utsho-ke ngokuqatheka kwamasiko esintu
ye ngathi kibo bonke abalaleleyo nalabo abazakuzwa ngabanye abebelalele ukuthi isizwe sonke asikho isihlahla esingamila komakhelwane kodwa sona singese-next door nxa ungasithelela se-next door asihlobisi umuzwa wangekhaya asihlobisi umuzwa komakhelwane so sithi thina wonke umuntu wabuyele emasikweni akhe isiko yiyo insika yempilo yethu kuningi okwenza ukuqoqa abantu nxa abantu belandela amasiko abo ngiyacabanga ukuthi ngesikhathi elingiphe sona njalo langomango ofanele uhanjwe kuzabonakala kusiya ngesikhathi ukuthi amasiko aqakatheke okungakanani ngoba into eziningi siyazigwema ngawo amasiko siyadumisa abantu bakithi sibonga futhi lokuthi leza njengoba sasilimemezile leza ngokuningi laze lasigabhela kodwa-ke kuhle khonokhuyana ngoba vele siyakwazi ukuthi nxa into isaqala abantu baqala besasebunzimeni kodwa nxa kusiya ngesikhathi kuzakuba ngcono siyadumisa
ye leyo-ke nginduna uphuyane khona ngale-ke ekhezi ngilethemba lokuthi sehlanganise ngabaphiliyo njalo ngeviki ezayo olubalisa ngenjabulo ngumthobo sithembayo ukip stube lilale zulukandaba
Siyabonga Gibbs Dube le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma Voice of America ese Washington DC.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya. Igama nguNtungamile Nkomo. Namhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla.
Siyalibonani izihlozi inkosi ezithandekileyo. Sibonga umusa kaNkulunkulu ngokusigcina ngaphakathi kwengxaki esihlangana lazo ngamunye ngamunye ngempilo zethu lapho esikhona. Namhlanje ke sivuselele umoya ngokukhangela isifundo esiyasithola ngokuloba kukaPawuli elobela ibandla laseKorinte okwesibili abaseKorinte besibili isahluko nesesihlanu indima yamashumi amabili abaseKorinte 2 isahluko 5 verse 20 kufundeka kanje ngakho singamanxusa kaKristu ngokungathi uNkulunkulu unxusa ngathi siyanencenga esikhundleni sikaKristu sithi buyisanani noNkulunkulu indaba le ungayikhangela kahle ithi abantu kumele baphile impilo eqondileyo enhle efana laleyo mpilo efuneka phambi kaJesu Kristu noNkulunkulu Baba ngithi mina ke kwasekuqaleni nxa sihlezi emndenini yethu yiloo lalowo ufisa ukuba ngabe umndeni wakhe uba ngomuhle ophumelelayo ogqoka kuhle odla kuhle olala kuhle othola zonke izinto ezenza impilo ibe ngcono kuqakathekile-ke lokho ukuthi sikunanzelele ukuthi akula muntu opheleleyo othanda ukuphila nzima nxa sizalwa sizalwa emndenini eshiyeneyo lowo lalowo osemndenini wakubo kukhangelelwe ukuthi ancedise aphakamise lowo mndeni ngobana senelisa mhlawumbe ubana awusize kungayisikho ukusiza nje ngezinto ezibonakalayo ezibambekayo kodwa-ke kuyasiza-ke la uthi lo osemndenini ngokuziphatha kwakhe awuphakamise lowo mndeni ngoba nxa engasawuphakamisanga kwesinye isikhathi wawuzwa abantu bethi ngumntakazibani banyana kanti lalowo zibani banyana ubengekho lapho usenziwa kumbe ukhulunywa lokho okungayisikho abesethelela-ke ihlazo umndeni wonke bakhona abantwana lathi abadala sake sazalwa singabantwana ekukhuleni kwethu esasisenza izinto ezingayisizo umntwana nxa ezelwe emndenini kumele kubonakale ubana uphuma emndenini onjani esakhula esesemncinyane yebo kambe kuyaphunyuka abantwana bayahlamuka njengoba lathi abadala sesibadala mhlawumbe sake sahlamuka saphambuka endleleni yabazali kodwa kakutsho lutho lokho ukuthi siphambukile sihlamukile silokhu siyingxenye yalowo mndeni yikho uPaul lapha uyakhuluma uthi labo ababizwa ngegama likaKristu kabenze izinto eziyizo ngoba bangabameli bangamanxusa kaKristu uKristu kabonakale empilweni zabo nxa ungumntwana ungumuntu uzelwe emndenini hlala phansi uzinuke amakhwapha uzasolwa wena usolwe kuze usolwe lalabo uvela khona labangelani lalokhu okwenzayo ngobana uvele uyingxenye yalowo mndeni abantu nxa behlezi bekhula lemzini yabo abafunde ukwenza izinto ezinhle nxa izinto ziphambuka endleleni umuntu kahlale phansi azinuke amakhwapha azibuze ukuthi kambe lokho engikwenzayo kufanele yini abakithi engibamelayo njengoba ingxenye yomndeni yikho-ke abantu kumele bakwazi ukubuyisana lalo owabaletha emhlabeni kuqalise emndenini kuye phambili asikhuleke baba thixo yenza ukubana sibe babafaneleyo ukubizwa ngemndeni yakithi nxa sesithe sabuyisana lawe ngegama likaJesu ngikhuleka amen
lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga Ntungamile. Kwezemidlalo odlalela amaqembu abalisa elewange kanye lele Highlanders uNqobani Sangweni ukhuthaza abaphethe imidlalo wenguqu ukuba bengakhohlwa abasakhulayo abasemaphandleni. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usethulela ingxoxo ayenze loSangweni ekobulawayo.
USangweni uthi kumzwisa ubuhlungu kakhulu ukuba yesilela imizamo yokudinga abadlali abaletalenta lokudlala umdlalo wenguqu endaweni esemaphandleni.
Njengayitsho kula mathalenti kakhulu emaphandleni ngale esavelela khona ematopo Philaphus wherever so amascouter ahamba ematown ngesiqiniseko sokuthi abantu asebadlala ibhola kakhulu bayakwazi khonokho ncela lihambe emakhaya liyebona ithalenti umntwana osekafusa ubonwa mbani umntwana osedingwa ubona mbani umntwana osenkayi ubonwa mbani then I've got shame about that ngihlala ngikhala ngabantu bonabo
uSangweni uzalelwe esigodlweni iHarare ngomnyaka 1983 mhla ziyisithupha insuku kunyaka kaNhlangula uqale ukudlala ibhola elokitshini leMfakose okuyilapho afunda khona eMfakose 2 High
sakhulela eMfakose ku-16 yanga close then I've met my friends okama billiard ngakhula labo semkomponi I've met otenja fourpence I've met oclayton kadura ucoach memorusho waromos chunga then sasidlala esikolo sethu vele sasingesebhora Mfakose 2 High then ngadlala kakhulu eMfakose 2 High ngasengicina mina sendlala ku-Forward Cat Division 1 ngasengisuka ngokuhamba kokuhlala sasesihlala ngapha ematopo eplazini likababa
kuthe ngemva kokuba esebuye ematopo uSangweni udlalela amaqembu abalisa ele wange iShabani Mine iUnderhill iForbes and Thompson kanye lele Highlanders lona lidlalele ngo-2009 ubonwe liqembu leDynamos elalise-South Africa ngesikhathi edlalela iqembu le-Highlanders kodwa kwehlule ukuba edlala khona ngoba esehlutshwa lidolo ukuthi ule nhlanganiso ehlose ukufundisa lokulimukisa uZulu wasemaphandleni ayisebenzisa ukudinga abadlali abaletalenta
kule nto engiyenzayo kuthiwa iSangweni Foundation Trust eyokuhamba emakhaya kancoba Sangweni yokwenza ama-awareness ngithi ads campaign ngibe sengihamba ngikhetha ngibe lo guest of honor eg ngithatha uRonald Sibanda as a guest of honor ngimfake khonaphana ngithi ngicela ungikhanyelele odlala kuhle kumidi ebese ngimthatha ngimsayine under Sangweni Foundation Trust ngihambise kumathimu ashotayo.
Phezu kwalokho uSangweni ngumsekeli kamqeqeshi weqembu leJordan Sinothi elidlala kusigaba seSouthern Region Division 1 Soccer League uthi isifiso sakhe ukuba yenze izifundo zokuqeqesha aze yathole isithupha sikaCAF A. Ngiyimeleshi The Seven ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Njanji, isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sonke sidibane njalo kusasa sikhathi sinye. Igama lami nguChris Gande. Lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka.